Izicelo lesi sivele lapho kunanzwa ilanga eladlulayo ele World Radio Day izolo lapho inkokheli zezigaba ezikhulume ngalizwi linye zisidiswa kuyisikhathi sokuthi uhulumende avule amagagasi avumele lomsakazo omphakathi ukusakaza. Intebe Community Radio Station yacela ukuthi ivunyelwe ukusakaza ngomnyaka ka-2009 kodwa kuze kube lamhlanje uhulumende obikwa engakasamukeli lesi sicelo. Ekhuluma kulombuthano, umnumzana Wilson Mabhena obethunwe induna uNhlamba uveze ukudana okukhulu ngokungavulwa kwalomsakazo esiduzulu kumela lwise uhulumende azayamukela isicelo sabo.
Ukuthi kunini lokhu kuzakwenzakala nini kuyakuthini amandla engwenya asemanzini lina sigaba esithe gwaqa khonapha nxa into yenu lingayemukela ngokujabula izabuya layo ngokujabula. Njalo bemphathisile ukuthi ngizelibikela ukuthi uletha ukubonga kumangalisayo njalo ezakuthi ajabule nxa lokhu sokuthe kwathi phaqa kwaba khona phakathi kwesigaba.
Umnumzana Phineas Maphosa ngukansila kaward 14 eNtebe uthi ukusungulwa komsakazo kaZulu kuzaletha intuthuko emangalisayo kulesi sigaba.
Sinceda ukuthi sisakaze izindaba eziphakathi kwehlaba ezentuthuko yethu, sikhangele nenhlelo zonke ezokuhlala sinikene sonke isikhathi ulwazi lwalokhu lalokhu ya esikuthi information dissemination. Then okuqakathekile sikugangeleke ukuthi le nhlelo zezikolo sizabe sizazinxusa zingene phakathi ukuthi abantu bethu bezikolo bafunde izifundo ezisuka kumsakazo. Kuncedi njalo impiko ukubikelana okusihluphayo ezigabeni, ukubikelana lezingxoxo esingazifaka phakathi kwabantu ukuthi bajayele ukuhlala bexoxisana in form of dialogues.
Unkosazana Refilwe Dube yisakhamuzi seNtebe njalo ngusomabhizimusi uthi izakhamizi zeNtebe zilinde ngamehlo abomvu lomsakazo ozalondoloza amasiko azo.
Sengathi yena umama uMonica Mthwangwa oweministry of information and publicity ngani angahle avuke enze kwenzeka igagasi libuye kuma wadzi ethu wonke ongu-5 silayo iBulamba Community Arts lapha eyenza izimanga. Sithanda ukuthi izwakale layo emagagasini singabi sisizwa waka uyaweka kuzogarapano, siyafuna ukuthi iBulamba izwakale.
Umlingisi weJawunda Community Arts umnumzana ukukhanya kwenkosi Mkandla uthi abaphila lobugoga balakho ukuthola uncedo nxa izikhalazo zabo zifinyelela emsakazweni.
Ma ingaba khona iNtebe Community Radio Station, inkinga zethu zingaxazululeka ngcono ma singakhona ukuthi sazisane. I-Community Radio Station ingcono khatshana kulodlulisela, ingcono khatshana kule WhatsApp inxa ukuthi ifinyelela wonke umuntu olazo isigcingi sokuthi abambe lawo magagasi. Siyayigqugquzela, siyayikhankasela njalo i-Community Radio Station, particularly iNtebe Community Radio Station.
Umnumzana Kenneth Magwala ngumgcini sihlalo weNtebe Community Radio Station uthi ukutshintshwa kweziphathamandla zikahulumende njalo nje ngezinye zezizathu ezidala ukuthi bahlale isikhathi eside kangaka bengelayo ilayisensi.
Uhlupho besihlangana lalo ukuthi kuyathi nxa silomunye esimkhangeleleyo ukuthi uzasinika ilayisensi atshintshe uMinister of Information kutshintshwe lathi hayi nami ngisaqalisa njalo njalo. Okokuthi ngasi kusiya ngokuya ngase sayithola ilayisensi besifisa ukuthi ngayo into leni iyaphumelela ke sizize lathi ukuthi kanti khonapha sivuke kusenzakalani. Vele into esiyifuna sifuna inyuzisa lapha yokwenza abantu uzibone sebecina bethi ukuthi uzuze into ezenzakala embe eHarare ngonivula istudio 7 wena iyabamba yonke indawo.
Uhulumende uthi uzimisele ukuvula amagagasi njalo uzavumela imisakazo yesigaba lonyaka ukusakaza. Okwamanje umsakazo womphakathi weNtebe usebenzisa indlela zokuxhumana ebulenjini ezijeneyo ezibalisa iWhatsApp ukuhambisa imbiko. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eNtebe ngu-Albert Ncube.